abantu abaningi babengatholi ukudla abazange batholiswa ukudla abantu abaningi bebelokhe beqhubeka belamba lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emithathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho khonapho besiya abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini fumane ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwayisithupha kodwa behole ihethezana lamagalana amabili kungakho angeke sathi ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolu hulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla bona abade bethola ihethezana bebalutshwana iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala
njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla kuyini ongamxwayisa khona
uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla esingathi uyaprioritize indaba yendlala ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba njalo abone ukuthi ti abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs.